Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 4 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yesinkwa isikhweziwe njalo ngoba abasiphekayo besithi intengo yeflower lokunye abapheka ngakho isiqongile.
Umuntu esifisisebenza laye kakhulu uba kuhlamba ubekwazi ukuhlonipha umuntu. Unombula esikhundla esincane, igumbula esikhundla esikhulu ubekwazi ukuhlonipha.
Induna yeGaranyemba eGwanda uNhlamba ubekwa emzini wakhe eNtephe kule nkuthazo yokuthi abafelokazi bezinduna kumele banekekelwe nguhulumende.
Okusokusele ukubana sikwenze ukubana siyenze i-appeal siphikisana lesinqumo lesi.
Amagqwetha amela enye yenkokheli lamalunga ebandla le-MRP abagqwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka emibili lengxenye bakhweza isicelo emthethwandaba ophakemeyo ukuthi wesule lesi sigwebo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intengo yesinkwa isikhweziwe njalo ngoba abasiphekayo besithi intengo yeflower lokunye abapheka ngakho sokuqongile. Inhlanganiso yabapheka isinkwa ithi intengo le entsha izaqala kusasa. Ilofu lesinkwa elilodwa selizathengwa ngedola leMelika elilodwa elilamasenti ayi-9.2 i-$1.08. Kuthi ngama RTGS sokungama dola angamakhulu amane $453 ilofu ngayinye. Induna yeGaranyemba uNhlamba elokuzalwa engumnumzana Dennis Ndlovu ubikiwe lamhlanje emzini wakhe eCausway eNtephe lapho izikhulumi ezikhuthaze uhulumende ukuthi anekekele abafelokazi bezinduna. UNhlamba ubhubhele esibhedlela sakobulawayo singaqanjwanga ngomgqibelo kuviki edluleyo ngemva kokugula okwesikhatshana. Lokhu kulandela ukubhubha kwenye njalo induna yesigaba seMandebeleni uChief Mabhikwa welupane obikwe ngeviki edluleyo ngemva kokubhubha engozini yemota. Intatheli zindaba yethu Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
UNhlamba wathotshulwa yingwe ngomnyaka ka-1947 njalo wagcotshwa ukuba induna yeGaranyemba ngomnyaka ka-2010 uthi umkakhe labantwana abambalwa. Ukansila kaWard 14 esengezane mnumzana Phineas Maphosa uthi urhulumente kumele asungule inhlelo zokuphathisa abafelokazi bezinduna ukuze bengasali bedubeka lapho bethe batshiywa ngomkabo.
Kunendlela yini abasala begcinakale ngayo ngcono ukuze bathuthuzeke phela bengakhumbula ukuthi o ikhosi lami engandlezane sahlezi ngangisaphila kuhle nganginathi tiye ngathi angisayiboni. Yet Kosovo was part of that state, which is still existing today. Niyaphela.
Lamazwi agcizelelwe induna uMbiko Masuku emathetsheni othi laye abafelokazi bezinduna kumele banakekelwe.
Ukuthi abakhokheli bomdabu laba abadala labeni bakhangileyo babuya phambi kwenu begqokile bedlile. Besmart begeziswe ngomama babachiye emakhaya. Akungashi kube mnyama kokuphela mzukwane oba behambile. Umama kathola umondlalo.
Usobhuku umnumzana Zefania Obane uchaze umuyi njengomuntu obelenhlonipho.
Thina njengomasobhuku baba kuNhlamba silahlekele kakhulu ngomuntu esifisisebenza laye kakhulu uba kuNhlamba ubekwazi ukuhlonipha umuntu. Unombula esikhundla esincane, igumbula esikhundla esikhulu ubekwazi ukuhlonipha. Ubefikeka uba kuNhlamba sibe sisiza kuye lapho emhlanganweni sizizwe siphakanyisiwe sibili. Aya ama-projects
sisebenza silaye, sisebenza kuhle kakhulu.
Umphathi ntambo ezenzakala ezansi emandebeleni mnumzana Bednico Ncube uthi badabukile ngokukhothama kukaNhlamba.
Ladies and gentlemen, we are here gathered with a sad heart following the untimely departure of
sibuthene lapha kulandela ukuhamba kukababa uNhlamba okuyinto esithinte kabanzi. Sithanda ukubana nginxuse wonke umuntu olapha ukubana alandele ezinyaweni zikababa uChief.
Umnumzana July Moyo ongumphathi ntambo ezabelo obemele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ududuze umndeni wakoNhlamba.
Masisongwana wamasisi, ndinoti mai masiwa nababa, masiwa nemhuri, rambai makasimba, rambai muchichengeta umambo hwagara huri mumba yokwaNhlamba.
Ndinxusa kakhulu mama umasiziba ukuthi asale sibenza apha ukuhlala ebambe umsebenzi ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ngendlela eqondileyo.
Induna yebubi umnumzana Mtshane Khumalo ukhuthaza amajawondo ukuthi engagxegi imuli yakoNhlamba ewukhetheni ozangena esikhundleni.
Asingabi yinto esenza ukuthi abemuli yalowo kumele athathe senze baxokozele. Akube yinto nje ehamba njengoba kuvele kwejayekile ngesintu sakuyonaleyo ndawo ukuthi ngasokwedlulele umuntu ongenayo muzo.
Ngomnyaka ka-2016 uNhlamba wathi lizwe leZimbabwe alisoze liphumelele kungela mnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe emngcome esithi ungumkhokheli oqotho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisekhozwe yentepe ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kolunye udaba olufanayo, umlobi wengwalo zesiNdebele obelodumo u-Isaac Mpofu obhubhe izolo kobulawayo eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithobamunwemunye 90 ukhunjulwa ngabaningi njengomuntu owayelesifiso sokuthuthukisa ulimi lwesiNdebele lamasiko kaZulu wesigaba semaNdebeleni jikelele. Umpofu waloba ingwalo ezimbalwa ezigoqela ezithi akusoka lingelasici, ulimi lwesiNdebele, wangithembisa lami, lezinye njalo ingwalo. Umuyi wayelikholwa elipheleleyo lesonto ye-Brethren in Christ, njalo wake waba ngumbalisi, waze waba ngumphathisikolo, waphetha esenguye umaqhuzu kugatsha lwezemfundo. Umpofu lomkakhe uMamoyo laye osowabhubhayo bebelabantwana abathathu, indodana uNkanyiso lamadodakazi uNtokozo loNokuthula. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini njalo ngaphi. Sizalethulela imbali yakhe ngokugcweleyo ngomvulo ekuseni. Amagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithoba kalolunye awetheswa ukuhlala iminyaka awagwetshelwa ukuhlala iminyaka efika emithathu entilongweni athi aseqalisile amalungiselelo okuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba ophakemeyo iviki ezayo ingakapheli. Umantshi wakobulawayo umnumzana Dawenga Sengesta ugwebe abayisikhombisa ukuthi bahlale intilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33, kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Ngecala abaletheswayo elokubangela udlakela ngomnyaka odluleyo enkambeni yeCentral kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe legqwetha labo umnumzana Kwanele Mbongeni Nqumalo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
ngithole ithuba lokuxoxa labasolwa sebephiwe isigwebo sabo. Batsho ukubana hayi abasuthiseki nge-conviction. Uma ngisithi conviction ngisho ukubana bafumanwe belecala abavumelani lakho, batsho ukuthi hayi lesigwebo laso abasamuke. So yingakho-ke thina njengamagqwetha sisebenza ama-instruction. Okusokusele ukubana sikwenze ukubana siyenze i-appeal, siphikisana lesinqumo lesi. Sikhangelela ukuthi i-appeal leyo siyifayele vikile ingakapheli, ngoba maye aphile ingakafayelwa kukhona okunye okufanele kwenziwe. Njengobana umantshi ma kusenzwa ama-proceedings uyabe ebhala ngesandla, so okokuqala kuyakufanele ukubana siyenze irecord ithayitshwe, okuthiwa i-transcription ngesilungu, ukwenzela ukubana silungiselele kahle i-appeal. Sibona ngathi hayi isicelo sethu sokubana si-appeal-e siza kwamukelwa yi-high court.
Njengengcwethi kwezemthetho, ungathi kuvamile yini ukuthi nxa umuntu eke wakhululwa ngesibambiso se-bail aphinde abuyiselwe njalo? Kukanti liqiniso ukuthi akubanga lesicelo sokuthi i-bail yabo ibe revoked ngesiNgisi? Njalo lingathi baphethwe ngomthetho yini, kumbe kukhona elibona kuchaya amanzi ngalolu daba njengokutsho kwabo nxa bebhala lapha ebulenjini?
Emthethweni kukhona ukuthi umuntu nxa ephiwe i-bail, ephiwe i-bail kunjalo uyiphiwa ama-conditions okuthi awalandele. Ma engasawalandelanga yikho-ke i-bail erivokwa khona. Kodwa nxa sesikhangele kulolu daba esiluphetheyo, mina njengomunye wamagqwetha abo ngibasiza ngilo munye umnumzana uPrincipal Jedube, asizange sike sihlangene lakho ukuthi kuthiwe i-bail yabo irivokiwe. Lokhu akuqondanga. I-bail yabo kayizange irivokwe, icala labo lithethiwe laze layaphutsha. Nje kuphela okwenze bavalelwa yikuthi ubana umanje wafumane bele cala wase bagweya. Akuqondanga ukuthi baqala bagwetshelwa i-community service. Okwenzakalayo yilokhu, ma umuntu engakagwetshwa kuqala kwenziwe okuthiwe yi-community service assessment. Lokho kusitsho ukuthi kuqala kukhangelwe munye ngamunye ukuthi uyakhwalifaya na ukuthi eyenze i-community service. So labo abayenza leyo assessment bese behambisa-ke i-recommendation yabo, ingathi i-report kumanje. Angithi umanje esebona yini ukuthi angavumelana laleyo recommendation elethiweyo ngabantu be-community service. So yikho-ke lokho kwayenzakalayo ngolwesine. Singena emthethwandaba, abasolwa labo babe senziwa i-community service assessment, yona le engikhuluma ngayo. Ababili baphiwe 36 months ngesizathu sokuthi bebela ma-previous convictions, okusho ukuthi begwetshiwe lapha ababegwetshwe khona kuqala. Kwakulenga ezinye i-3 months on i-condition yokuthi bengadali amacala afana lawona lawo akade bewayetheswa. So yingakho-ke bele 36 months, so bangezelelwe i-3 months ngesizathu sonesi. Then laba abanye ababangela amanye amacala ababewadalile ngemva bathole isigwebo se-33 months.
Alo-ke ngumnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party, obeqoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso epha imvumo yokusakaza e-Broadcasting Authority of Zimbabwe, iBuzz, isikhweze imali ebhadalwa kulinhlanganiso yokusakaza esiza kuba ngamadola elemelika hatshi ama-RTGS. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Izolo ntambama inhlanganiso ye-Buzz yethulela umbiko encwadini kahulumende ekwethula iziqondiso zakhe e-Government Gazette, okutsho ukuthi sokungumthetho ukuthi abemsakazo babhadale ngedola lemelika. Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umnumzana Jerry Zinkwevu uthi imali leyi kayihambelani lomnotho welizwe.
Sikhangele izigaba lemsakazo engelamali, umkhonomi ovele usuncweba kuyancindezela intuthuko yama-community radio ekusukumeni kwayo. Bengibone ngani nangako uqhubekile nje kungama-RTGS wona lawo.
Lokhu kusekele ngumnumzana Zenzo Ncube owayebayethe FM, yona esebenza esiqintini sematobo esabeleni semathebeleni South.
Indleko ezifunwa yi-community radio stations ukuthi ikwanise ukusakaza ziphezulu kakhulu. njengesilinganiso over a 10 year period i-community radio station kumele ibhadale uhulumende imali engange $8,000 kungama regulatory fees imali ebhadalwa inhlanganiso ye broadcasting authority of Zimbabwe esebenza ngaphansi kwahulumende eyiwe nika ama license kube njalo kulama frequency fees imali ezibhadalwa mbona ngani le transmedia ngoba iyora nama frequencies lawo
umnumzana Python Love owethu wasumbuka community radio ebinga uthi kumele uhulumende akangelisise lolu daba
thina njengenhlanganiso ye radio ethu wasumbuka lapha ebinga sithi kuzaba nzima kakhulu ukuthi sikhwanise naleyo iUS ukuthi sibhadale ngayo ngoba ama community radio station lawa afandingwa ngama communities ama communities asoze ayithole iUS
umthetho we broadcasting services act awuvumeli imsakazo yezigaba ukuthola imali kwamanye amazwe usithi lokhu kungenzakala imisakazo le ingagcina isingenelwa umsebenzi wayo ngabantu bakwamanye amazwe ngimelisi 27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni sezikhuthazwe ukuthi zigxile kakhulu kunhlelo zokulima ngokuthelelezela njalo zifuye imbuzi ukuze zilwisane lokuguquka komumo womkhathi. Linkuthazo ivela lapho kusungulwa ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga ngabe Edward Ndlovu Memorial Trust. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umnumzana Andrew Spanda ingcweti kwezentuthuko uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zemaphandleni zithathele phezulu inhlelo zokulima ngokuthelezela lokufuya imbuzi ukuze ziziphilise nangesikhathi sendlala ekhulume seGoholi kuward 17 kanye nakuward 15 esilonga lapho kuzungulwa ngokusemthethweni izikotsho zesola kuvike edluleyo. Umnumzana Spanda uthi inhlelo zokulima ngokuthelezela zizanqanda ukuguquka komkhathi.
Silwisana lokuguquka kwezomkhathi. I-climate change nxa isiza, ibhidliza into esizaziyo esizejwayeleyo. Ibhidliza amadlelo, ibhidliza amasimu, kwesikhathi kuba lesomiso, kungani izulu, kwesikhathi izulu libe linengi kakhulu, ledlulele lesifisa ukuba sibe lalo.
Unkosikazi Sibangilizwe Mlilo, umgcini sihlalo weqembu lesifisa impilo enhle eGoholi kuward 17 eGwanda South uthi ngaphandle kokulima ukudla kwabo balima njalo ukudla kwembuzi ukuze zingafi ngesikhathi sendlala.
Sithe ukuba le-Edward sesilengadi sibile enkulu. Ingadi le siyalima ifoda yokufida. Njalo le masimini ethu thina siyalima i-velvet yesesifida ngayo.
Unkosikazi Sibongile Dube, umgcini sihlalo weqembu le-Amukelanga esilonga uward 15 eGwanda South elifuya imbuzi njalo lilima ngenjini esebenzisa amafutha ezimota.
Konke kwaba yi-82,280 esayisebenzisa kuprojekthi sisasebenzisa igenerator. Okwakathesi siyaziphela sithi phambili nge-Edward ngoba kathesi siphonga upressure on off.
Umqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Trust, unkosikazi Vivian Moyo, uthi baqonqosela lawa maqembu ukuthi alime lokudla kwembuzi ukuze zingabulawa indlala lapho izulu lingananga kahle.
Amabhoho lawa sinanzelela ukuthi kumele asincedise ukuthi babe le ngadi ayikhona ezembhida yabo kuphela, akube le mbhida kumbe izilimo zembuzi.
Umqoqi wenhlelo ze-Edward Ndlovu Memorial Trust, umnumzana Michael Moyo, uthi inhlelo zabo zigxile kakhulu ekufuyeni imbuzi ngoba zingahluphi ukufuya.
Khathesi singaze sifuya inkomo, amadama yatsha, izifula ziyatsha, izulu kalini kuhle, kodwa imbuzi yazinathelwa ngamanzi 3 liters zikholiwe, izidlele ameva, imlaladwayi, izidlele utshani, njalo njalo isisuthani.
Ukuguquka komumo omkhathi kubangele ukungani kuhle kwezulu okudala ukuthi iningi lezakhamizi lingavuni lutho emasimini. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesilonga eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le CCC esigabeni seMathebeleland South.
Msakazi thina njengebandla le CCC lapha eMathebeleland South silohlelo lokukhuthaza lokuncedisa ikakhulu ontanga ukuba bayibhalisela ukuvota. Lolu hlelo solusenze sananzelela ukuba ontanga abaningi ngababhalisi ukuvota nje ngoba kabalazithupha. Sase singena ehlelweni lokuba sincedisane labo laba abangelazithupha ukuba bathole izithupho ukuze banelise ukubhalisa ukuvota. So luhlelo silenza mhlawumbe phose ama district wonke ama constituencies wonke wongu 13 lapha eMathebeleland South.
Kahle kahle injongo yenu ngeyani?
Into eyenzakala msakazi kuba ngezindawo ngezindawo ubukhokheli bethu buyaqoqa ontanga laba abangabhalisanga ukuvota lalabo abangelazithupha sibe sesibancedisa ngetransport ukuthi sibathwale siba sendaweni isenta eseduzane lapha abangathola khona usizo lokuba bathole izithupha njalo bathole amaofisi ezekhi ukuba babhalisele ukuvota. So ikakhulu yiyo umsebenzi silawo ngoba injongo yethu ukuba sibhalise abantu abaningi kakhulu ukuze sinqobe ukhetho loluluzayo. Ikakhulu ontanga iyo ivele injongo yethu, iyo ivele i-priority yethu esikhangeleyo. So sesinanzeli ukuba iningi labo kabala zithupha ngendlela yethu sayo.
Ngokubona kwenu baningi okunganani abantu abangelazithupha njalo kubangelwa yini ukuthi bebe bengelazo lezo zithupha?
Inani elikhona liyesabeka msakazi lathi kube into esethu sileyo kube into esivula amehlo ukuba besisazi ukuba abantu beZimbabwe bakhona abathize abangelazithupha kodwa besingananzeleli ukuba inamba yabo inkulu okungaka. Liyesabeka inani lakhona msakazi ukuba abantu kakhulu abesindebeleni ngoba masiqatha nisa labanye abasuka kwezinye indawo ezingasoze esindebeleni siyabona ukuthi hayi bakhona lapha lalaphana abangelazithupha kodwa kithi lapha eMathebeleland South kithi lapha kwele mandebeleni inani lakhona liyesabeka okusinika umqondo ukuba lento asonto nje yinto eyenziwe ngabomo yinto eyenziwe ukuba kungcindezele umuntu wesindebeleni asokuthi nje impazamo mbeliphutha yinto evele isehlelweni evele ile injongo yokuba yenzelwani yikho esisakudingisisa sisakucwayisisa ukuthi kungani abantwana besindebeleni bencishwa izithupha kusenzwa kube nzima kakhulu ukudlula umntwana osuka kwenye indawo ukuba athole izithupha kungani osuka ngapha lelo thuba engaliphiwa ngendlela abanye labo bantwana abasuka ezindaba baphiwa ithuba lokuba umuntu uvele iminyaka uthi efika iminyaka engu-16 kuvele kube lula kuye ukuba athole isithupha kodwa wangapha wesindebeleni sibuye futhi sazi lembali iyesedlula kiyo thina njengabantu besindebeleni lapho kuba sidlule phakathi kobunzima obunganani sincindezelwa nguhulumende kanganani sincindezelwa ngesikhathi seground bebulala abazali babantwana laba. So abantwana abaningi abazithupha abaningi okunye okumangalisayo ukuthi kuyasidida sibili ingqondo kuba kade kuvele kwenzakalani ngoba umntwana olomzali ongelasithupha laye kuzaba nzima ukuba athole isithupha ngoba umzali wakhe vele engelasithupha. Isayikhi kumbe ukwenzakala lokho kuyaqhubeka kusiya phambili ngendlela esethu sayo. Ngakho sikhuthaza thina njengebandla le-CCC lapha eMathebeleland South ukuba uhulumende ayenze into ibe yi-national topic ibe yi-subject akhuluma ngabo akhuluma ngayo even le-parliament. Sikhuthaze kakhulu ama-members ethu amalunga ethu e-parliament ayebandla lethu ukuba indaba le bafike bayenze ibe yindaba ukuxoxwa ngayo e-parliament ibe yindaba esegudwini ukuba kuphiwe special attention to abantwana beMathebeleland abangelazithupha ukuze uhulumende akwenze kube ngumlando wakhe kuba linto ayilungisise. Ngensuku ezidluleyo umkhokheli wezanu PF Mnangagwa uke wakhuluma ethembisa ukuba hayi ukuthatha kwezithupha ukuthatha kwama birth certificate kuzaba into elula nje waze wakumbe wahlekisa ethi hayi uzathi ma ufike ofisini lanxa ungakaphenduli ukuthi isibongo sakho ngesakobani ubusubhalela isibongo usuphiwe ezama ukuchaza ukuthi kuzabe sekuyinto elula okunganani ukuthatha isithupha lokuthatha ama birth certificate kodwa esikubona kusenzakala ground ayisikho lokhu umongameli welizwe akuthembisayo. So thina njengebandla sesikufaka umlando uhulumende ukuba akazama ukuthi adile lendaba le azama ukuthi indaba le abe indaba esegudwini. Kubi kakhulu msakazi ngoba unanzele kuba iningi labantu bakithi lapha eMathebeleland South ngenxa yomumo okhona elizweni umuntu ude ngafunda afunda mhlawumbe athi esekuwo grade 7 asuke ayegoli ayesebenza egoli agcine mhlawumbe esikhulela khona le sizalela khona le abe labantwana ekhona le abantu abakhe bazathi mase bebuya futhi ekhaya labo kube nzima futhi kuba njengoba bevele ngelasithupha la umntwana asithola isithupha.
Lo ke bekungumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Memory Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla emazweni womabili lokuthi kubathinta njani njengoba kuyibo abagcine abazali abantwana lezihlobo ekhaya.
Zikhuphukile kakhulu emalangeni wona la mina nami ngihlala ngizibuza nje ukuthi kwenzakaleni. Ngiyabona i-2 liters ye-cooking oil for example ku-January, February I think ibikubo 40 rand, 50 rand khona lapho, but manje isikubo 150. But i-personal experience yami uyathola ukuthi into right now uma sikhuluma kanjani into zikhuphukile, but uthola ukuthi emsebenzini i-salary ayikhuphukanga or ma ikhuphukile maybe ikhuphuke ngabo 500 rand or ngo-300 rand, into ezinjalo.
Siyananzele ukuthi abekhaya bathembe lina ukuthi libaphathise lokho lisenelise ukuphathisa abekhaya.
Ngiphathisa lokho engiphathisa because at the end of the day uyabungela choice ukuthi ungayenzani. Abadala abangeza ke bese ngendlala wena senza khona lokho okuncane okwenzayo, so ngiyabona kungcono ukuthi ngisacrifice at least bengathola ama-basics kuphela. Okunye lokhu sizophela sibona, akusafani lakudala, but uyabungela choice futhi ukuthi vele ungayenzani.
Manje okusuka kuchiphe kuyini ukuthi umuntu athumele impahla kumbe imali?
Mina ngithumele imali because ungathumela imali sometimes uyathola ukuthi vele bona maybe banezikweleti zabo ngale or banezinye izidingo zabo abazifunayo ezifuna imali, uthola ukuthi inyanga isakathi sebekhompleyina ngendlala futhi. So what I do is kulama online shopping stores or laba ababiza ama-runners, ngiyaplace i-order yami kibo ngilapha, ngibanikeza i-grocery list yami, bangitshela ukuthi zongikhosta imali engaka including ama-service fees wabo, then ngibabhadala imali leyo and then bona ekhaya sebehamba sebesiya collector kwi-grocery. Ngithumela ma kuyimali maybe maso kuyimali ye-school fees or imali yamaphilisi kulo muntu ogulayo or mama yagula or baba yagula or abantwana bayagula, yilapho engithumela khona imali. Otherwise isikhathi esiningi vele uhamba kwigrosari, bona bayamukela sokuyigrosari.
Ye, ama-runners bachiphile okwedlula omalayitsha kumbe sokungulunyawo olutsha lokuthumela?
Mina ngibona kungcono sometimes omalayitsha ngoba angithi bayabekwazi ukuthi vele asila choice ekhaya kumele uthumele, so nje imali eningi kakhulu. And then uma usukompare lama-runners, ama-runners kungcono ngoba already babe besekhaya, mainto yabo beyidurisile maybe bayidurise nge-extra 5 rand or extra 10 rand or extra 20 rand, but at the end of the day mina ngibabona besiba cheaper ukudlula omalayitsha. I-business yakhe is registered ngaye South Africa, ngimfakela imali yakhe ku-akhawunti ngapha, yena uyathatha i-grocery list yami ayipakishe izinto engiyabe ngithe ngiyazifuna because omama basemakhaya ngale emaphandleni abese siyazifaka emabhasini kibo amabhasi la aya kubo mama emaphandleni.
Ye, kwenza kube lula la ukuthi ungahambi usiyathenga impahla usiyalayitshisa ubhadalisa lokhu nalo.
So it's very convenient.
Ye, ngizwe usithi she is kungabe kungumuntu wesifazana yini ukuthi ukuthi laba besifazana sokubanika ama business.
Mina umuntu engisebenza la umuntu wesifazana.
Nxa licedisa abekhaya liyalandela konke okwenzakalayo yini liyayizwa lokuthi ama school fees asekhwelile.
So ma ngingafunda ngenewsin or ngamameli news or ngabala online.
Hayi isikhathi kasavumi kuba sisonke siyabonga sithandekile. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni.